indoda sibili ikhaliphile ezifundweni zayo kumilitary wing. Lanxa khona ngale ngaphandle kwakulehungahunga lona liyana ukuthi igroup liyana eyayilabo-Livingstone uMatshengele liyana kena uMathema laba igroup yona le njalo yabo-Obert Mpofu. Abantu ababengekho kanye sibili kuma-objectives ezipra abantu babesetshenziswa. Weli yihungahunga leliyana lalisiba khona lona liyana but kwasokucaca kakhulu khona laphana ngemva kwezikhali sezibanjwa lapho ukuthi umuntu wayedistributa information lebalungwini engaba nguyena lowo. Ngobana la kuphela lezikhalini lapha uthengisile ngenxa yokuthi laye wayengumuntu ophezulu khona laphana isikandali sona lesana sama-arms cages kwakumele ukuthi laye engena phakathi hhayi khona ukuthi khona abanye bethi bephakathi yena bepromotwa irenki leyaphume eselayo naleyana nje u-major general i-promotion leyana yayeyitholile kodwa-ke kwakungacaci wayeyithola njani amanye ama-commanders siyangena entolongweni
engaphiwa na inhlonipho yeqhawe lesizwe i-national hero
uyaphiwa inhlonipho ukuthi waphunyuka empini njalo umunye wayekhomanda kwehlukananga le-cell scout elaficwa ngu-1979 isizifaya esiyacupha watholakala ekhona ngale namhlanje ithiwa ngama-overtrain yibo bona laba labo abanye abahluphayo so lo ngenxa yokuthi i-criteria yokuthi overtrain le kumbe ukuthiwa ubuqhawe ukuthi khona i-national hero kumbe i-provincial hero kuyahlupha i-definition yangikhona iyakhathaza ngoba kayizengi ibe yinto engena ku-debate yasibekwa ukuthi khona umuntu okuthiwa khona i-national hero ngubani singakhangela-ke nxa simlinganisa labo-border gaz othenzela ihunzi simthole ukuthi khona yena uyabemele ebe khona laphana bembeke as a national hero then ubusukhangela ukuthi wenzeleni isizwe ngayimuva kwempi kwina kwenzele isizwe ngisanda athi ukuthi khona kwaba le-distraction yena wapromota kodwa ngapha kwi-zipra ispecial abantu bemathebelelendi baba lokukhala laphana ngalaphana.